Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Not sure, because I have not seen the judges, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha.
Uhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke eThekwini khona abaya babothwayo. So bakithi akazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqhulelane nathi njengebandla leMDC.
Isiphathamandla seMDC Alliance uMnumzana Terry Rai sithole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ebantwini abazinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,960 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine izolo, abazinkulungwane ezedlula kancinyane ezimbili babo bebehlatshwa okwakuqala ukuthi abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,812 bebehlatshwa ijekiseni yakuqala. Ukunje selisedlula ingxenye yesigidi 632,496 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kuhlelo oluqale elizweni ngohlola njalo nyaka. Ngakho ubulewe yileli gcikwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abathathu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,682 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gcikwane lahlaselayo elizweni. Induna uZwimba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kutsha. Wethule isinqumo lesi kulandela ukuthoniswa kwecala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe okuthiwa wephula amasiko esigaba seZwimba ngokungcwaba umkakhe emzini wakhe. Uhlawulise unkosikazi Mugabe inkomo ezenhlanu lembuzi wathi kumele isidumbu sikaMugabe sesuswe kusiyafika usuku lwakuqala lukaNtulikazi. Kodwa uMnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi uZwimba wenze ihlazo njengoba engelamandla okuthetha amacala esigabeni lapho okwangcwatshwa khona uMugabe. Ake sizwe uLeo Mugabe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Not sure, because I have not seen the judgment, but I have read the number of people calling me and telling me that it's foolish that we must exhume the body by the 1st of July.
Lami ngikuzwile ukukhulunywa ngabantu ngoba kangingakuboni okwethulwe nguChief Zwimba. Lesi sinqumo esethulelwe unkosikazi Grace Mugabe, hathi umndeni wonke wakumgabe. Ngakho ke ngasoze sesilandele isinqumo lesi. UChief Zwimba kalamandla okuphatha udaba lolu. Silenduna zethu lapha, hathi uChief Zwimba. Konke lokhu akusho lutho kithi ngoba wenza akufunayo. Unkosikazi kaMugabe kalani lokungcwatshwa kukaMugabe. Bekumele udaba lolu lobanjwe nguChief Pepperere. Weqe abantu bonke laba engani uyinduna nkulu. Uhulumene kumele alandele thina. Nxa engakwenzanga lokhu siza kuya emthethwandaba. Uhulumende wancedisa ekungcwabeni uMugabe. Imuli yayisilwa yodwa njalo uChief Pepperere wayekhona kungcwatshwa uMugabe. Siyakwazi ukuthi kulezinye induna ezahamba kumongameli sicela ukuthi kugejwe amathambo kaMugabe. Umongameli wathi kumele balimuke ngabafuna ukukwenza.
The reaction of the people and things like that. And he wants them to think twice about this.
Lo umnumzana Leo Mgabe, umzukulu kaMoyi, umnumzana Robert Mgabe, wayengumongameli welizwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Umahluli womthethwandaba ophezulu namhla udlulisele phambili isinqumo kudaba olwakhwezwa ngabalwela ilungelo loluntu bephikisa inyathelo likahulumende elokuthi kumiswe inhlelo zokhetho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Igqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Tendai Biti njalo engowebandla le-MDC Alliance utshelela umthethwandaba ukuthi ukumiswa kokhetho ikwephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu ngoba lungaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Terry Rice Sithole namhla ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa esetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki elizweni. Umnumzana Sithole uhlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola, 5,000 RTGS eyebhayi, njalo igqwetha elimelayo umnumzana uBhayi Shava uthi bazaphindela imithethwandaba kwinsuku ezilandelayo lapho okuzathethwa icala aletheswayo. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi kuyadanisa ukuthi amalunga ebandla lakhe abotshwa mahlayana njalo labo basebenza beqaphele.
Ukuhlukuluzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe Benford khona abaye ababothwayo. So bakithi angasinga ukuthini ukuthi iZANU-PF iqolelane lathi njengebandla le-MDC basikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele wabona ngobhetho lecala lelade letheswa elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha asikho eHarare nje lakithi khona eMathebeleland South sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingcela sithi isikhathi uyabotshwa ikakhulontasa yiba basengozini kakhulu yokubotshwa uhulumende lo ophindezela kangaka.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkala kathi yomhlangano kugcwele abantu besesalwa. So nxa kuze kubandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 libandla leZANU-PF, i-MDC sizama ngazo zonke izindlela kuba sikunanzethi umkhuhlane lo ukhona. Ma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi layo ukuthi ZANU-PF isemandleni. Akula muntu ongababuya futhi ababuze ukuthi ngathi indaba lethi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngengaba kobulawa amalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa i-COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isigcede ngendlela uhulumende amiyani ethi angayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso ye-bail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obhayi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ngingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza ukuthi sengakhululiwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekubala njalo le muli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.
Lowo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, sixoxela ye esefilabhusi. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uhlezi elandula impiko yokuthi ibandla lakhe liyangenela kwezombusazwe. Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF eziyake zikhulumele Studio 7 zithi amalunga amabandla aphikisayo ephula ngabomo umthetho esenzela ukubotshwa ngendlela yokugcona uhulumende. Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kwenziwe imbuthano yokunanza ukwedlula kominyaka owodwa kufe onsundu esezandleni zamapholisa uGeorge Floyd emadolobheni amaningi awemelika izolo. Ukugoqela eMinneapolis lapho adabuke khona esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Abohlangothi lwezempila kahle edolobheni leNew York khonapha eMelika babika ukubana umuzi owefar Rockaway ulenani eliphansi kakhulu labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eyevaccine. Iningi labantu laba abahlala kulomuzi libikwa kungabensundu kanye labesilatino abayibo abakhokhelayo ngenani elikhulu lababulawa ileli gciwane. Iningi labantu bakwele Senegal batshengisele esikoleni salelo lizwe iDakar befuna ukubana uhulumende ajezise kanzima ababa lezithandani zobulili bunye ngokubumba umthetho ongabaniki ilungelo lokwenza njalo elizweni, besithi ngoba lelo lizwe liyenkolo ezingavumeli lo mkhuba. Umongameli Patrice Talon wakwele Benin ugcotshwe ukuqala umsebenzi izolo ukubana abuse kweminye iminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi phose athoba munemunye ekhulwini 86%.
Uhulumende uthi eZimbabwe kungelinye lamazwe akuqala ukusungula inhlelo zokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid. I-typhoid conjugate vaccine TCV lingelesibili lilandela ngemuva kwele-Liberia. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantino Chiwenga obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni uhlelo lwensuku ezilichumi lwe-Integrated Typhoid Conjugate Vaccination Campaign Launch lokuhlaba abantwana ijekiseni elibavikela kusihudo se-typhoid.
This naturally puts us on the regional and global map for lessons and best practices, hence the need for all stakeholders to this integrated campaign to do their best for the success of the campaign and most importantly, reaching out to all eligible children through quarried vaccinations.
Lokhu kwenza sibe ngabantu ababhekwe ngumuntu wonke. Kudinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke zempilo ukuze siphumelele kulolu hlelo sanelise ukuba finyelela bonke abantwana balithole leli jekiseni.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO baveze ukuba eZimbabwe lilizwe lesithathu umhlaba wonke ukuhlaba leli jekiseni. Ummeli we-WHO kuleli uDr. Alex Gasasira ulandisa kabanzi ngalokho.
As a result of high immunization coverage and strong disease surveillance activities, Zimbabwe last experienced outbreak due to measles in 2010, while many countries in Africa, in Europe, in the Americas have experienced resurgence of measles and several outbreaks in the last 5 years.
Izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi eZimbabwe zicine ukuba khona ngomnyaka ka 2010 njalo lokhu kungenxa yokuba beliqhuba inhlelo zokuvikela abantu kumkhuhlane etshiyeneyo ngendlela ekusibanga esiphezulu ngesikhathi amazwe amaningi e-Afrika, Europe nakubomelika bebelokhu besiba lazo izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wendingindi kuminyaka emihlanu edlule.
Ummeli wenhlanganiso ebona ngendaba zabantwana umhlaba wonke eUnited Nations Children's Fund, UNICEF, uDr. Tajudini Oyewale, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elikhokhelayo ukuthatha leli nyathelo.
UNICEF applauds the government of Zimbabwe for prioritizing immunization of children at risk of typhoid. We believe that children continue to be disproportionately affected by typhoid and its associated complications. And we strongly believe that this vaccine will go a long way to protect our children against the potential impact and fatalities associated with typhoid.
Iya kunxoma umsebenzi owenziwa ngele Zimbabwe iUNICEF wokuqathekisa ukuhlatshwa kwamajekiseni avikela abantwana umkhuhlane wetyphoid. Abantwana yibo abaqhubeka behlaselwa yilo umkhuhlane wetyphoid kanye lezinye inkinga, kungakho sile themba lokuba leli jekiseni lizaphathisa kwezokulondolozwa kwabo ungozi elethwa yityphoid.
Abazali abanjengomnumzana Isaiah Moyo oyisakhamuzi seHarare uthi bayalujabulela lolu hlelo.
Kubalulekile ukuthi njengabazali sibone ukuthi abantwana bethu bayazifumana lezi injections ze-typhoid kanye le-polio, njalo bafumane lawo ma-vitamin A supplements. Kuyabongeka lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bavikele abantwana bethu emkhuhlaneni.
Ingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu kanye lezombusazwe umnumzana Jenesane Ntungagwa uthi kuningi okumele kukhangelisiswe phezu kwalolu daba.
Kungaba liqiniso, kungaba yinto enhle, kodwa ke sinanzelela ukuthi uma sikhuluma nge-immunization ngesikhiwa bathi yi-preventive measure, kodwa ke singakhangela esithi i-health delivery system sesikhuluma nge-management, ngapho kukhanya akula lutho esilwenzayo njengamazimbabwensi.
Okunye okwenza ziphumelele inhlelo zezempilakahle eZimbabwe, uNtungagwa uthi yikuba iningi labantu kungabanelisa ukubhala lokubala.
Iqinisa ukuthi iningi labazimbabwensi abangabe sebenza ezibhedlela kumbeni ngaphi esithi manpower, ilula ukufundisa ukuvuleka ingqondo, ilula njalo ukufundisa esingathi ngama-public social announcement ma ukhangele indaba lezi ezama-immunization.
Lolu hlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid olusungulwe mhla ka-24 Nkwenkwezi lubikwa luqondiswe ebantwaneni abaleminyaka esificamunwemunye kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa. Lukhangelelwe ukugqitshwa mhla ka-4 Nhlangula lonyaka, njalo uhulumende uthi luhlose ukufinyelela izigidi eziyisithupha zabantwana kumagumbi womane elizwe. Phezu kokuhlatshwa ijekiseni elivikela abantwana umkhuhlane we-typhoid, uhulumende uthi kuzothathwa leli thuba ukuhlaba elinye njalo elivikela kumkhuhlane we-polio kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu abedlula kancinyane isigidi 1.3 million okwakumele balithole kodwa bengasalihlatshwanga ngenxa yokusilela kwalo emhlabeni wonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2016. Amantombazana akusigaba seminyaka esukela kweyisificamunwemunye kusiya kwelitshumi lanhlanu abasezikolo lemphakathini bona bezohlatshwa ijekiseni le-human papilloma virus ukubavikela kumvukuzane yomlomo wesibeletho. Kuthi abantwana abakusigaba esisukela kunyanga eziyisithupha kusiya kwabaleminyaka emihlanu bezotholiswa ethiwa yi-vitamin A supplement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Abantu abanengi bathi bahlupheka kobulawayo ngoba bavuka ekuseni nsuku zonke besiyadinga umsebenzi. Abanye babo bathi benza lokho loba bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ake sizwe bexoxa lo Ezra Chisa Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Gama ngudukuzile empilweni.
Wenza ndukuzile empilweni?
Hayi, empilweni ngivukele ukuzodinga amapisto every day.
Ekhaya?
Ekhaya uselwagwela.
Kuyinonzima ohlangana labo empilweni?
Ake sihlangana lokuthi sisebenzisele ukudla sabe nxa sibuya sizodinga ama-piece job endlini yabo kwazi ukuthi ungelalutho, kanye lokucabanga ukuthi umastandi uyabe efuna imali yakhe erenti. So konke khonokho kuyabe kusithwalisa nzima.
Ubaba ungapho umkakho?
Hhayi, ngamanyeli asehlukane.
So uphila ngani?
Ngiphila ama-piece job.
Wona lawa? ugcina abantwana sikhanga lomkhuhlane lo suhluphile we-corona lo wena sazivikela
hayi angikazivikeli kodwa lami ngisesendleleni yokuthi ngiyekhona
so uzahlatshwa lawo awesabi
hayi angesabi
Pretty mate.
Ngisela ngani
emagwebu
wena kusitheleke kuyini udubo ohlangana lalo empilweni
ngihlangana lalo empilweni
seli mali uphila ngani manje
phila ngikwenza amapiste kumsebenzi wezandla
kuyini-ke kwenzela izandla ongakwenza wena ukhulumele phezulu tantwakuz
ngiyawasha ngiya-ayina ngiyaklina ngiyahlakula ngiyavuna enza konke nje kwemasimini ngiyacinda yonke into nje ebanjwa ngezandla
kunjani kodwa kuyabambika kuyatholakala umsebenzi
okwakathesi komile ngendabena le ye-covid
abantwana abangayima
abantwana abayi-four
bayi-four abantwana ubaba wabo unga
ashona
okay so ngumfelokazi ngoba agcinayo nawo
nembagcinayo
bangabonke laa ntwana na so bakhale umama untu ngiyabuyela kuthi abakasebenzi
ethebulini hayi
abantwana abancane so lokhu athiwa ngumkakho somele ukuthi ube ngubaba la lo mama
yimubaba yimumama yimomele faka ukuze ethebulini
ebantwaneniusikelele
mpofu
ye losikele mpofu uhlangana lapha-ke uhlala nga
mna ngihlala empophoma
wenzani empophoma
empophoma yikho lapha engihlala khona lapha engikhona kathesi yikho lapha engiziphilisa khona
uziphilisa nga
ngiziphilisa ngokuthi ngama-peace job ukuthi ngikwanise lapho kugcina imuli yami
so i-peace job uyifuna ngeyani
ukuwatsha ukuklina ku-ayina even emasimini ngiyakwanisa ukwenza kumbe kuvuna kumbe kuhlakula
labo ngabanye babantu abaxoxelo ezwa Chisa Sibanda kobulawayo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Wezemidlalo lithuthukise amathuba alo okuvikela inkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders ngokunqoba elikwenze emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano walo nyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumelelo yemidlalo yokuqala yenkezo yeChibuku Super Cup ichiye iqembu leChickenini leHighlanders kuyiwahlezi phezu kwengalane kuSpire Sika Group 2 omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Iqembu leChickenini linqobele kulawo City nge-2 kanya ngomgqibelo kwathi ngesonto iqembu leHighlanders linqobele kulawo Chiefs nge-1 kanya. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi usasemude umango okumele bewuhambe ukuze bevikele inkezo awayiphakamise ngomnyaka
ka-2019.
Ngithi kusase lo msebenzi omkhulu kodwa kukhona okungijabulisayo okwenzakale kulo mdlalo. Nxa sikhangela phambili silo mdlalo onzima olandelayo ngempelaviki ezayo kodwa ngithokoziswe yikuba abafana batshengisele ukuzimisela okukhulu langesikhathi behlaselwa kanzima.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi akasoze alahle imbeleko ngokufelwa ngoba abafana bakhe bedlale kuhle loba bedliwe.
Ngokubona kwami sibahloniphe kakhulu ngehlandla lakuqala lo mdlalo kodwa ngehlandla lesibili sidlale kuhle okokuthi nxa singangezelela kulokhu esikwenze ngehlandla lesibili emidlalweni elandelayo singaqhuba kuhle kakhulu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBulawayo City emdlalweni walo olandelayo kuCity leHighlanders lona lizadibana leChicken Inn. Amaqembu akuSpire Sika Group 2 asebenzisa inkundla yeBarber Fields. KuSpire Sika Group 1 wonke amaqembu asele ephethe umklomelo owodwa ngemva kokuba iqembu leyada leCapes United bebengujikilobhanqa 2 ka-2 ngomgqibelo kwathi ngesonto eleHarare City leleZPC Kariba abe ngujikilobhanqa 1 ka-1 kwasekuCity leHerentals leleDynamo Sachana azabhekana kungela eleni lisekulitshayela emambuleni. USpurs ka-Group 3 iqembu leBlack Rhinos lihlezi phezu kwengalane ndawonye leleCranbourne Bullets ngemva kokuba ele-Rhinos litshayele iTenex nge-4 ka-1 1 ngomgqibelo kwathele bullets lenqobe lemanyika diamonds nge 1 kanyanga ngesonto. Izimbabwe godi yezemba ilitshe leplatinum yizwe ezihlezi phezu kwengalani yesifaya sikagroup 4 ngemva kokuba iqembu le-FC Platinum libhaxabulele wawa nge 6 ka-0 kuthi elenkeze Platinum Stars litshayele triangle nge 3 ka-1. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimujoseph Njanje.
Hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
We are lapha.
Kala ngekhanda nomphimba makalapha nengilangana kepha iflulo mntwana. Kala ngekhanda nomphimba makalapha nengilangana kepha iflulo mntwana. Nazolo futhi besisho ke moya qhalalana kakhona sefumulo sefumula ngansi. Nazolo futhi besisho ke moya qhalalana kakhona sefumulo sefumula ngansi. Samkhanju saphela amandla kakhona ukwenza lokho angisise ukubathelo yakho umuntu. Awuphuthu madokotela, qala ngisise yakho umuntu manje.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela, induna uZwemba uthi kumele kugejwe isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe singcwatshwe kucham. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Jerry Rice Thole ukhululwe ngenhlawulo yesibambiso ebail ngemva kokuhlala entolongweni phose inyanga eyodwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.